Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 Gwengwezi 2024 ngutawa kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo, kube lenthukuthelo enkulu, kube lokufuthelana okukhulu, kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo.
Kuqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende oweprivate voluntary organizations bill.
Umkhuhlane lo okwenza ubebenje lapho odoboko lamasaneli akulisakansa manje isikhathi zakhe sesi abangananzela ezambuzi nayeaaplaswa kuhle nabantu asebezambuzi bangakhethi zandi.
Ugatsha lwezempilo kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudu wesekholera kwezinye indawo zezigabeni ezemashonaland west manicaland lesithungwiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukusebenzisa ukuqhutshwa kohlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla ukuzidingela usekelo lwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende oweprivate voluntary organizations bill okubangele ukulimala komunye umuntu emasingo. Lanxa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi etshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa lutho ngalolu dlakela, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZim Rights ikufakazile lokhu njalo ithi umuntu olimeleyo lo uhambe wayakwelatshwa ngodokotela. Abasekeli bebandla leZANU-PF yibo ababikwa bephazamise imihlangano le besola izikhulumi ezethule imbono yazo zichothoza iPVO bill zisithi ayimelanga ipasiswe lidalele ephalamende ngoba isipha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo ezingavumelani laye. IZim Rights ithi njalo abanye abakhulume emhlanganweni wamashingo wona oqhutshelwe eCharles Austin Theatre sebebalekile ezindlini zabo bayacatsha ngemva kokwethuselwa ngabasekeli bebandla elibusayo abachithe umhlangano lo ungakapheli. Umhlangano weChinoyi wona uqhubekile ngemva kokuphazanyiswa kodwa besekulokufuthelana okukhulu. Ungapasiswa lomthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo okuyinto esolwa ngabalela amalungelo oluntu kanye lamababandla aphikisayo, kodwa abebandla leZANU-PF bayawusekela besithi ujonge ukwenqabela inhlanganiso ezihlose ukulimaza uhulumende zisebenza lezitha zeZimbabwe. Umanyano we-United Nations wona uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kamelanga awusayine lanxa ungapasiswa ngoba usephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi ubone kulokuxokozela okungaka ngokuba lo mthetho uzabathinta ngendlela enkulu abantu, hayi encane. Ngakho ke abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo, kube lenthukuthelo enkulu, kube lokufuthelana okukhulu, kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo. Kugcina abanye sebedonsenana ngezepolitiki, kanti ke icacile lento esikhuluma ngayo. Unengi labantu njalo abaya emhlanganweni leyo bathwala ngamabhasi, bayefika khona bengakwazi abazokukhuluma kuleyo ndawo, bafike bakhulume izinto ezingasebenziyo, ezingelabufakazi, ezingakhelwa ngeqinisweni. kube sekubanga intukuthelwe enkulu phakathi kwabantu uthole sekulokufuthelana sikubona endaweni ezininge ezihlukahlukeneyo ngumthetho ongadingakaliyo lo ongazange wadingakali ozahlala ungadingakali vele ukuthi ube khona iZimbabwe izabanhle kakhulu nxa umthetho lungekho ngakho ke kuyisifiso sabantu abaningi ukuthi ungabi khona lo mthetho
Ungathi yiziphi impawu ezihamba phambili ezimbi ezenza liphikisane lalomthetho
Umthetho lo wephula amalungelo abantu ikakhulu ilungelo lokuthi abantu bazikhethele abahlangana layo okuthiwa i-freedom of association Umthetho lo uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uzamisa izinto ezinenge kade zisenziwa zinhlanganiswe ezizimeleyo abantu abanengi eZimbabwe baqhatshwe ngama NGO abantu abanengi eZimbabwe bathola ukudla kuma NGO bafundiswa ezikolo ngama NGO ama NGO akha izikolo akha ama classroom block aletha amabhuku aletha ahambisa imithi ezibhedlela ancedisa ngendawo zokubelethela ezabo mama afundisa abantwana bangamankazana akhama toilet agebhi isikotsho akhama damu awukunathisa inkomo ancedisa abantu ngendlela zokuzuza imali ezezingadi ezinye njalo ezihlukahlukeneyo ngakho ke abantu bazathinteka ngendlela enkulu kakhulu lo mthetho uzadiliza ezomnotho ezeZimbabwe uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uza kwephula amalungelo abantu yingakho abantu beZimbabwe bengawufuni lo mthetho ngobuningi ba kucacile khona lokho akulabunzima ungawubona ungena lo mthetho uthutsha kuyabe kuwukuthi kwenziwe into engahambisani lalokho okufunwa ngabantu
njengoba abantu abanengi bekhanya bewusola kakhulu umthetho lo ubona uhulumende ewamukela yini kumbe singabona ehlehla nyovana njengokukhuthaza kwe-United Nations lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu
Uzaya ngayo ukuthi uhulumende weZimbabwe ukhethe ukuba ngohulumende wabantu kumbe ukuphikisana labantu. Abantu bacacile ukuthi umthetho lo kabawufuni ngobuningi babo ngokuba besazi ukuthi uzaletha ubuyanga, uzaletha ukwephula kwamalungelo abantu. Njalo kawudingakali lo mthetho. Yona limthetho ekhona ekhangela inhlanganiso ezizimeleyo yanele. Akulabufakazi bokuthi lokho abakhuluma ngakho ukuthi kwenziwa izinhlanganiso ezizimeleyo kuyenzeka. Siyakwazi kahle kamhlophe akukho lokukodwa nje okwenzakalayo kulokho okuqanjwayo. Yingakho abantu besithi hayi asiwufuni lo mthetho uzazilimaza amalungelo ethu uzalimaza ilizwe uzalimaza inotho uzasikhipha ukudla emlonyeni okuhle kangaka ngakho ke uhulumende kumele alalele abantu enze okufunwa ngabantu awudingakali lo mthetho awungabi khona
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe njalo ngowenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo owe studio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sezano PF umnumzana Chris Mthangwa ngalolu daba ugatsha lwezempila kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esecholera kwezinye indawo zezigabeni ezeMashonaland West, Manicaland leChitungiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Kodwa ugatsha lolwazise njalo ngokuthi kulabantu abadlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 abafunyenwe belomkhuhlane wesihudo kodwa esingalani lecholera. Kwaba labanye abayinkulungwane lengxenye 1,500 abafunyelwe belomkhuhlane woqhuqho owemalaria. Isihudo sekholera esiqhamuke ngonhlolanja nyakenye sahlasela abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu lane kumbe 34,000 njalo sabulala abedlula amakhulu ayisithupha 600. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lowake wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odoboko lamazibhanela ukuthi kushuta abantu amahygienic standards abe sehlile akungananzela ezambuzini ngayo ngoba ungasafulashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagesi izandla yiko okwenza umemetheke so sokukhona yikubana lathi kobulawa liyananzela ukuhlohlupho olufana nawo lwamanzi engxenye aluba kuya khathi siyananzele ukuthi indawo ezinele khona abakobulawayo yiwo amanzi ehlupha akayekele engavalwa kwesikhathi esile siyakwazi ubana amanzi ayashoda kodwa ke ngenxa yomkhuhlane osukhona usisikhathi ayekele amanzi angakahle kuyekubonakala umkhuhlane uqala uncane uzokuthi indawo lezi ezingelamanzi kube lama-shata ama-water shiosila ungathi ancedisa abantu kuxhaswa sokunzima kwezinye indawo ngaphandle kwaobulawayo uhulumende lawo lomlando ukubana bo ndawo ezingelamanzi ziba la manzi ngoba nxa uvele ungelamanzi umkhuhlane asezenelisubana siwumanzi so ke engxenye kobulawa sisicele ukuthi hhayi ama-sitifaza sethu abayavumela ukuthi khathi samanzi angazalwa lokuthi ayi-load shedding bake bayekele amanzi aqhubeke khona
kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumise ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo
okokuqala sibona ngathi yimfundiso imfundiso iqhathekile abantu abaningi lo mkhuhlane abawususise ukuthi uyingozi njani so sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa kwisi council kwezempilakahle lapho kwi-department ze-health ekube le ndlela yokuthi kube lama-program abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamisa abantu befundisa into yokuqala kufanele yenzakale le kuthi nala abantu abadenisa ezitaradeni laba abazincedisayo esithi ama-vendors labo bake le ndlela yokubana bancedise bancane ngoba uzananzela badeka abanama-fruit akulamazi umuntu uyathenga bonke ukudla engagezanga so into zomasofanele zincane lezi amabhayile ozakalandeli abantu belakhobaemyeni ezitaradeni bethengisa ukudla abanye badengisa bezithwala konke lokhwana bekumise ukuthi ama-local authorities ohulumente abantu baboshwe bakhuthe ezitaradeni
umnumzana Amros Sibindi wayengumgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo Progressive Bulawayo Residents Association owake waba ngumphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Eunice Sandimoyo Gaseko ubhubhe namhla kobulawayo esibhedlela seMatterday ngemva kokulwisana lomkhuhlane we-BP indodakazi yakhe unkosazana Fob Sandimoyo wazise uzulu ngemva kanina enkundleni yokuxhumana e-X kumbe Twitter unkosikazi Sandimoyo owake waba lilunga le-Polish Bureau ye-ZANU-PF waba ngusenetha wakobulawayo kanye lomphathi ntambo waleli dolobho phansi kobukhokheli wayengumongameli Robert Mugabe amalungiselelo omngcwabo wakhe awakaziswa kodwa abantu babuthene emzini wakhe e-Sunning Hill kobulawayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi bakhengelele ukuba ibandla leZANU-PF lizabamba ngamandla abantu emadolobheni lemaphandleni ukuba balisekele ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla bathi kusobala ukuba kuzakwenzakala lokhu lemadolobheni lapho kubikwa sekulabantu abaningi abalambayo ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi sokuguquka komumo womkhathi ese-El Nino kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu lisithi kuzasetshenziswa abantu abaziwayo emphakathini abanjengamakhansila ekwabeleni ukudla abalambayo ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwe inhlanganiso ye-Freedom Alliance uChuma usungula lengxoxo
Namhlanje ngikhuluma sho embo lobabuncube labanye abalaleli abangabelaleli. Ukubuziwe konoku eParliament lami nginje ngakubuza ku Minister of Public Service, Labour and Social Welfare ukuthi kanti right nxa lapha njengoba kule ndlala engaka abantu bamadorobheni bazathiwani. Waphendula usibili ngengeke liphelele ukuthi hayi lasemadorobheni sesibuya sisenza ama-assessments ukwenza ukuthi labo sibancedise ngokudla okuyinto esize kuqala ukwenzeka konoku. Namhlanje ngikhuluma sho Minister of Agriculture ubaba uMasuka naye uphendulile kolokwana ekusho njalo kwana bebekucabinet meeting Tuesday lapho umongameli welizwe akhulume khona ukubana akumelanga kube lo muntu olambayo njalo akufidwa kumbe utawona lapho abahluphekayo kuphela abangasebenziyo kuphela abasebenzayo labangasebenziyo konke kuyahamba kukhangela household by household lapho kulesidingo khona kubana kuncediswe bese kuncediseka abantu bencediswe ngoba uhulumende ulayo imali uthengi useqalisa ukuthenga igrain ezancedisa abantu ngikhuluma sho bekukhuluma ngolona every month kabe ufuze ubona iwadi yinye ngayinye ibinikwa at least i-5 tons ezomumbu ezothi kuncedakale ngesikhathi lesi esendlala. So akula muntu ozathiwa elambile uhulumende ngesikhathi lesi esobunzima lobo eshale labo obe-cyclone El Nino oludale i-drought le esikiyo.
Kube lezo politika phakathi kwalapho ukuthi nangashango shisilogani othole
uhlupho luba khona apho thina sijabulela ukuthi khona kuvumakale njalo kunazelelwe ukuthi indlala emadolobheni ihlala ivalekile ngoba idolobho belisaziwa liyindawo elemali elokudla. So khona kuyana kwenza ukuthi badubeke kakhulu abantu abakhona phana njalo amadolobho singawananzelela ekuvoteni akhangelele into ezingcono kulalezo izanu eziphetheyo okuyikuthi-ke ubungozi obukhona kungaba yikuthi khona kube sokusiba lokubandlulula kukhangelwe ukuthi umuntu lowo ngowaliphi bandla into ezifana lalezo yinto elubufakazi eZimbabwe ekhona ehleli senzeka since kutholakale i-independence ukuthi kuyakhangelwa ukuthi umuntu usuka kuliphi bandla. Yilo hlupho olungaba khona lona lolo. Kodwa-ke uChuma ngabe nxa ekhuluma kukhulumayo kungomuntu abathi bangakhuluma into bayiphile lokho akutsho-ke kungaqonda ukuthi khona kungaze kwabandlululwa muntu mende-ke okusuka kube luhlupho yikuthi imali uzabe seyithethe nga ngoba ungachecka i-welfare kahulumende ibhazalele phansi umnotho welizwe ubhazalele phansi ngoba umnotho kumele kube yiwo ozabe eyamisa i-welfare elizwe konke kubhazalele yikho okusuka kutshengisa ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu ikakhulu ebantwini abasemadorobheni ngoba i-urban agriculture kayila space njenge ukuthi kuyabe kungathi kule ndawo abantu bazadobhadobha lapha lalapha. Yes.
Yeah, khonapho-ke izombusazo khonapho.
Nxa ukhumbula emalangeni adlulayo laphana upresident wethu udeclare i-state of national disaster mayelana ngodaba lalolu thona sishwele izulu njalo-ke asila kudla emasimini khonokhwana kuvule izindlela ezokuthi ona sesincediswe ngamanye ama-bodies lamanye amazwe ekusidingeleni izimali ezokuthi kudingwe i-grain lane. So lokhu ungakwesabeli we've been assisted by the United Nations sisimesiyancediswa even amanye amazwe uRussia labo babenjeyana babuyile oChina babuya bizoncedisa ukubana kutholakale i-grain ekuthi abantu bengalambi. Sifuna ukuzama ngamandla onke ukuthi udaba lolu lubuye lungaphathwa ngama-politicians luzaphathwa ngama-civil servants ngisho phela o-DA izinduna labantu abanjalo abayibo abazabe bekhamba bekhangela ukuthi khona kanti vele esigabeni lesi kumi njani abahluphekayo yibaphi abadinga usizo yibaphi bese kuncedakala kuvela konaphana. So ngaso kubuya usizo lolwana lubuya lukhangele ngoba abantu basebebhalile phela amarejista abo lamabizo abo ukuthi hayi lapha sifike imbuni lezabona imisho imbuni yakoncube hayi ithe yona iyazuza iyathola ekoshuma la ithi iyazuza kodwa komthembu ngale bathi hayi umango usezilalela eziko. So amarejista lawana asezabuya-ke esesetshenziswa ukupha abantu laba uncedo lalolu ngendlela eyabuyezwe ngakho besayenze besingamisabeni ngikhuluma sokuthi amakhingi kaHulumende aphansi kuground bese ngale isambe engikhuluma ngayo.
Bala amafutshane khonapho ke.
Siyabonga ukuthi lilalele chuma silitshela ukuthi declare nini i-national state of national disaster. Uma seli-declare sokusethi lilandele ngendlela esalikhetha ngayo ukuthi liyenze njani ukuze kungabi lo muntu ozalapha. Engivumelana lakho ukuthi kumele basebenze ngayona le ndlela ukuthi kungabanjwa. Kodwa ukuthi kakubandlululwa akusilo qiniso kuhleli kusenzakala. Ngikhumbula kuloko kwakhuluma uminister enkaye laphana ekhuluma ukuthi abantu abangazange bavote kahle bazabulawa indlala.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF. Lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Okwenzakala eMelika, umongameli Vladimir Putin wele Russia ukwele China lapho ahlangane khona lomunye wakhe umnumzana Xi Jinping bekhulumisana ngendaba ezimbalwa ezigoqela ukumisa impi yakwele Ukraine. Kodwa akula okunengi okwethule ngohlelo lokumisa impi le. Uhambo lukaPutin lulandela olwenziwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken obekwele Ukraine ekuqaleni kwayeneliviki. UBlinken uthembise umongameli Zelensky wakwele Ukraine ukuthi eleMelika lizaphathisa ilizwe lakhe ngezikhali zokuvimba indizamtshina ezohlobo lwamapatriots phezu koncedo oluvele luthenjisiwe nguhulumende weMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akale Russia esehlasele isigaba seKharkiv ngenjongo yokuhluthuna amadolobho ambalwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ucubungulezo umbusazwe omnumzana Zenzo Nkomo.
Esikubonayo babu Gandhi yikuthi iChina neRussia sebevuselela ubuhlobo obabungathi sebuye badeda ngesikhathi ukuphela kweCold War ngeminyaka yo-90. Esikubonayo manje ukuthi amazwe la amabili sebe sondelane kakhulu njalo bayadingana futhi kakhulu ekuthenini kunengi bona bobabili osokubahlanganisa emizameni yabo yokulwa namazintshona la ukuvakashelwana kobumongameli. Lokho siyakwazi ukuthi iRussia isempini neUkraine okuyimpi osokuwafakile kakhulu amazwe asentshona la ngeEurope neAmerica. Kuphinde futhi eChina siyakwazi ukuthi iTaiwan ngelinye lamazwe iChina ehlala igxambukisana neAmerica kulo okuthi ngendlela okubukeka ngayo akukhanyi kuyinto engagcina iphele ngokuthula. So ukudingana kwalamazwe amabili kusibonisa ukuthi sokuyikuvuselela kweCold War noma yayingathi ithe ukudeda ekupheleni kweSoviet Union.
Manje nxa sikhangele lona ilizwe leMelika ngodaba lona lolo lobudlelwano bamazwe la omabili, ungathini wena?
iAmerica vele siyayibona ubudlelwano bayo neEurope ikakhulu ukuzwana kwabo neNATO kusitshela ukuthi nabo bayaviva kakhulu okuyukuthi abazibekanga phansi. Sizakhumbula futhi ukuthi enye into babu Gandhi lapha edala lonke lolukhophe yikuthi iAfrika yonkana siye yathanda ungathi ibhekisa amabombo ayo eChina. iChina isithathe ama-project amakhulu kakhulu la e-Africa. Kube sisazi futhi ukuthi i-Africa, infrastructure ye-Africa ukuthi sibe la esikhona kwakungamazwe ase-Europe. Noma babe sicindezele kodwa asingeke sikubalekele ukuthi yibo abakhi be-infrastructure esila e-Africa.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngokucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7 kasakazi nabalaleli bonke. Ah, sesidiniwe thina ngamanga lawa abantu lawa abahlala besithi abantu abafinga indlala. Thina sisebubi ngapha mina ngugatsheni. Hayi, indlala iyasitshaya abantu. Kathi izinzuzo ziyamba ethi abantu bayaphiwa konke ngemva kokuba belayo uliyani iviki liyani uRichard Ndlovu wayekhuluma la ethiwa abantu bonke. Kathi abantu bonke ethiwa bayaphiwa bangaphi, ukudla kwakhona kungaphi. Kabake bakhuluma iqiniso nxa kungala kudla sizwe kuthiwa kula kudla. Nxa kukhona inika abantu babo ukukhulisa ukukhuluma kuphela.
Hayi, siyajabula kakhulu uma sibona kuzana uPF zigwazana zona zodwa. Maybe bengaqambana i-corruption yabo, ukukhohlakala kwabo kuvele sobala. Ezilungu besilwa sokho yasijabulisa kakhulu. Nokutyontsha maybe kungayehla ilizwe libe ngcono. Sikhathele ilamasela la, sikhathele ilaba ababulali la. Maybe bengavezana ukuthi abantu abadiliza amathebha lakho ngobani. Kungavela, sekungavela manje yonke into ukuthi umuntu odiliza amathe lawa nawe ebhalakho ngubani. Kwayalwa lezi zisuku. Iqiniso lizovela kuphela. Lemigulugudu yezana uPF le. Kuzovela kuphela nakanjani.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela nonke basakazi wa Studio 7. Ngithi mina thina iyouth sisokola kakhulu eZimbabwe, sihlupheka kakhulu kulu because akunamsebenzi, akunanto ebambekayo nje like iyouth nje, ayikho into ebambekayo. Iyouth akusimsebenzi wokuthi kungathiwa bavuka bayohlala emgwaqweni bayathengisa into nje ezingasho lutho. Iyouth kufanele ithole umsebenzi.
Studio 7, Studio 7, ngithi ngibulise lapho, ngibulise. Ngithi ngiphawule ngalo daba lwabantwana abaqulekayo lolo. Eshi, akuhlungu lo, kuhlungu indlala soyingena kanje elizweni. Eshi, abantwana besikolo madoda, eshi, ngazobuhlungu. Kuhlungu, kubuhlungu Studio 7, kuhlungu le ndaba le. Manje uPresident lo wethu abantwana ngeke belambe, kulokudla okuningi. Manje abantwana besikolo sebebulawa indlala kanje, seze bengasayi lasesikolweni. Uthini umdala lo? Uthini?
Studio 7, Studio 7, njani wasakazi abahle, siyabonga usinika indaba eze. Nalo mbuzo lo TV usinamagondo ukubana uAmos ukubana usemthethweni yini ukubhadalisa osobho ukubana the thing is ama register ama $20 kumbe corruption nje kuphela. Siyalimbuzele kubaphathi abaphethe ngezomthetho ukubana usemthethweni yini lo.
Kusithi 777 kukanjani ebakhokheli bethu bonke nje lama commentators. Hayi, siyabonga uhlelo lwesithiyo 7. Ngikhuluma ngelapho eshoroshoko jimila indlala abantu makhela lendlini kathi uhulumende uthini wathembisa abantu ukudla kathi sisem uhulumende usedinga amabhiliyoni ezimali kaloku kuzwe sithi kukhona kungani abantu bayafa ngendlala kule nto singakhuluma ngayo vele ngaphandle kwendlala. Ngiyacela bakithi uhulumende kake omajambe edinga ukudla kwabantu abantu bayafa.
Studio 7, Studio 7 mbingeleli kini basakazi lani lonke balaleli labalandeli beStudio 7 ukhuluma ngumavukuvuku umfokambingi lusuka laphana ePlumtree. Ngimbuza nje ukuthi kanti kwenziwa yini ukuthi abantu beZimbabwe bevote bejabulile betshaya impululu kodwa uma kusiyafika lesi sikhathi sebelala ezitridini zaseGoli sebehlala emigwaqweni sebekhala ngendlala for 43 years kwaye bengawuboni umistiki abayenzayo. Kwaye senza imistiki yodwa for 43 years ma sivota siyalwa thina sodwa ma siqeda kuvota siphuma sijubaleka ilizwe. Lokhu kufanele sikunanzelele abantu baseZimbabwe yodwa for 43 years. Ambone
salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalalela. Siyabezwa abantu abathi nxa abalandeli betruth sibesolo chabango bona bengene bethi kungani abantu besolo chabango bafuna ukuthi amandebele party. Umqondisi thina ukuthi sibekwazi ukuthi kule abantu bakomthokazi kumele bekhululeke. Sakuzwa ngomqondisi lokho thina. Umqondisi wami Sindi wafuna ukuthi yena akhulule abantu bemthwakazi. Abemthwakazi bangikhona bona abade besidla lomqondisi bathi mabagebhele umqondisi igodi bebemthuka ku-social media la bemlengisa so bekhuluma konke besibola umqondisi behluleka ukuyahlala phansi lomqondisi secret belungisi nxa befuna amandebele party. Namhlanje abetripus nxa besibola othabango labo mama kuphi kutripus babuya futhi bona befuna ukuzala imbono yabo befuna ukuthi kuthiwe sithi kumele bephathe kutripus. Thina kutripus anti siphathwe ngumsamisa asimsolanga thina kasimeyisi kasifani labo abayeyisa umqondisi bamthuka. Uyabona bamthuka ku-social media behlile ukuhlala phansi bathi bona bafuna indebele liphathe lizophatha kutripus. Basolile umqondisi okade efuna ukuphatha elwela imthwakazi bamkhuluma kubi bameyisi sebesiza lembono yabo ku-tripus. Sicela liyekele abantu be-tripus bekhululeke bekhulume okusenhliziyweni yabo ngephathi yabo lani limele okwenu lingabi zintathela izindaba kumbe ngabantu abazi kakhulu ephathini engaso yena.
Labo ngabanye balaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lingathumela enimibono kunombolo ezithi +1 0800 2024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sixoxa labesifazane bekhuthaza ngendlela zokuzinikela zokuzinakekela ngalezi zikhathi zobunzima bokungaqhubi kuhle komnotho emazweni womhlaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesihlanu namhlanje olivalelisayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.